Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namoya munyika muno urova, namoya munyika muno kushaya chokudya, namoya munyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo zvamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ndlela kancane sowamdinga okuthiwa i-hemodialysis koBulawayo isuka eplumbs twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima kale ukuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Sedeti ezi we Mnangagwa ndiwaizelezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unohimai pamba naese munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketi mese pamaibira vanhu maiba mese pamaerero nemamaerero mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokutitsvangira hapo manje majai hamunume ndiritambambatisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parlamente labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano weMDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayisa uthedalele parlamente.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe yizalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wayo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani uzasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkai?
Ngiyiselwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama-projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke lelijikelele. Basebengicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoncedisa kithi enkayi njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bandile. So kuthe ngo-2013 ngishe ngaqala ama-projects ebhola labatsha ama-ward wonke enkayi South lenkayi North. Ama-ward akhona enkayi South angu-16 enkayi North angu-14 saba nama-finals ethu enkayi Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke zenkayi ama-primary schools angu-88 kumncintiswano yabo kuthiwa yinkayi district ball games kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khatebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parliamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane eparlamente engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengoba namhlanje besilayo nje umhlangano wokulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo e-White City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa i-tube lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngu-12 kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana okuyala nje ukuthi ngihambe umangumuda ngenelisa uhambe umangumuda.
Ngezinye indlela kukuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamanise kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshone ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa nabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje ngiyabinde sifisela umuntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale lephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labi kakhulu njengikhansila wabo. Ndingiwumkhansila wenkulumane bengumkhansila ka-ward 20 kodwa ngithe ngisiyaphetha kwi-council bese ngumkhansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane bezesiza kini ngezikhalazo zabo lama-project onke bengiwenza kwa-20 besebenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngabalethela isibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela ama-ward i-ward yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke ama-ward kobulawayo so ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele parliamente njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Direct from Washington, the voice of America. Kulowesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku-$25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxe laye uNdlovu.
Ama-kidneys la kasebenzi ngitshela kancane kuthiwa mdinga ukuthiwa yi-hemodialysis kobulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima zalokuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shutted down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso so nganatha uyaba lokuthiwa yi-overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxoxa kungathandisi so ugcina amaphapho esesiba immense emanzini analawana abegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus high blood pressure ngenxa yamanzi ayabanalana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthole ichaya kubo 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India. Kwasekuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama-travel expenses. Le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba layo.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka bengakufinyelela njani bayifaka nga?
I think le account ZK Bank. The account yakhona it 4511-731-226-200.
Kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga yiliphi?
ZK Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu. Lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730-355. Ngiyaphina njalo 0772-730-355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe D-Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangele ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abontanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangele ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangele ukuncintisa esigabeni siphi.
Mina nguKhudakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukuncintisa ekhetheni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lapho?
Okungimangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ethekeni noma kuba ngucounsilor noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu, njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunika abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela, uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antlop akula manje.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo, iningi labo bona abazali yibo abahluphekileyo, njalo abontanga emafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngizale nyawo izilula kumele ngibagijimela abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
Okokuqala, ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession, ngumuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi Zimbabwe asakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yikho ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhibuhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunamba zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo, not conscience member of parliament. La ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Ayi, sikuzwile Kudakwashe, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle lungizwile umnumzana uKudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalelisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kanjelo koko betu Babe tete la mazo Sikina masigo we
Uthelo la masigo loko pila kwa bantu suku zonke Sike siti sikumbu loko kutahala Ila mta ke sikuluma Naluka na bantu wafu kusebenzi za imakanda Ika kula matombazana Uzo kutuwa kusebenzi za iliche ukuta lo msinuele Akobe la kukobayo abe mute abugege kube njea Ukuthi ngikhokhe lolu daba ngilo baba uEzra Chisa Spanda ukhona ngale kwele Pilitane mpinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Spanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani uNuzela Dube?
Hayi, ngiphila kakhulu. Kunjani eBilitane?
eBilitane kuyachisa, ndikasigonga lolu dongi ngitshela ukabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana kona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sizakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho kuthi kufahla nje usitetu babe senza njani?
Ndingelela abalaleli bonkabe Studio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana ilitshe wakwanza ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu ulizwa ukuthi alitshise kakhulu. Then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenwele, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Ngaba straight isililo songanthiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu, kodwa yabe ungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikhu oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingazigcotshi i-vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba zinjalo impili silala sivuka sibili umuntu nami kubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kanje. Sasiphema ngelitshe umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo sasisemakhaya sasingakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo kwasekusenje amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye, Chisa uyakhuluma Madu.
Ngangibona ulo udadewethu wayenje encedisa abadala ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi asegcoba ke amafutha akhe amafutha lawo sithe ngafaka lokanaka othiwa ngumfuma lokhunywa nxa engela mfuma wayethatha ke leyani ivasilina leyo othiwa yishell inkalakathi egabhanana abhica bhice ke ekhanda basethatha ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke ngihlanhla enkulu babengatshila ababantu babezenze kahle ke konke langemuva zenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingathi zicakele sezizinto ezilungisa sethatha ke ikama yakhe leyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi wawuligama ulenzeni
lizo. Hayi, vele ngesikathi kusasenza kusuba careful vele wawungekuthi wawu-eda ithawulo yiye ingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitshi ukuthi likutshise ekhanda vele lokho sasingakwenzi lalibhoda kuhle tube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzutede kuthatha ikama yakho ukanda ngesikhathi sangkhona futhi sasisebenzisa i-afrocam lezi ezakudala lezi uzosasizisebenzisa awufithi usumuhle izinto zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-push back yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zithuthume zithuthume iinwele zabosisi lezi odadewethubandingcolise wazi bandingcolisele imicamele imicamele icina igcwele amafutha ngoba iinwele zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
khonapho ke jesa xa sikhuluma ngakhonokho khathesi ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli inxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokho bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungisa omama bema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaliyo ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele ulucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba esasakhuluma ngayo dube kudala kodwa balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapo
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami iside hayi kulezi suku ezamini welezinwele ziyisintu angilamuthi engiwufaka ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlocks sometimes but hayi angifaki any chemical ekhanda ngathi ngiyagcoba nyabe ngigcobeyona amafutha enwele amafutha njengaba bengani-vaclint but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma ukuthi nabanye bakho ke kuyabe sokunuka khonaphana ke endlini empedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo mtathela leli thuba ukuthi mbonge ke usakhile eliline umadube khonangale ke kwelobotswana mbonge njalo ke u-Ezra Jesus Panda khonangale ke kwebhilitane oluyibale lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelidala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwa. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis kuyefika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana bakaIsrayeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo okuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezithonike zokuqala esathongu 14 vesi lika 7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze ngikufunayo mina uNkulunkulu ngiza kuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphiphala kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi ibhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki, kasiyozi, kozeli. Abahamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono. Okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu. Ubudlwangu udlwangu lo esibubonayo, inkulumo ezibolile esizizwayo, ngabe kazikho. Ngoba liyasho ukuthi iBhayibheli lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha. Nxa singamazanga uNkulunkulu, ngithela konke lokhu esikhangelane lakho, sengisho nokhetho lolo olukhona, kuzaba amandlwane nje. Ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho. UNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu. Abantu ngamunye ngamunye, njengendeni, njengesizwe, njengezigodi, bake bahlale phansi bazihlole, banxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo. Izinto zabo ziyakuqonda. Akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona, abantu behluleke ukuzihlanganisa nje. Ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo. Abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile. Abantu bayalamba kodwa izulu liyana. Okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Uthi-ke ngibizani, lingimemeze, libe ngabantu bami, ngibe uNkulunkulu wenu. Ninanza kuzwa nisezulwini, ngilelaphele ilizwe lethu. Ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kukho konke esikwenzayo. Uza kusilalela, asoze sidanise. Ngoba uNkulunkulu unjalo izolo, unjalo namhlanje, uzahlala njalo kuze kube ngunaphakade.
Akuyiphethe mfundisi.
Asibonge nini. Baba uNkulunkulu oyingcwele, dalwe ezulu nomhlaba wena ongethulwa lutho. Wawubumba umhlaba ongancediswa muntu. Lokwenzayo kakudingini, awufuni mali, ufuna ubana izinto zethu zivume. Ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu. Ungusomandla wasemandleni. Kawethulwa lutho, uyasho njalo sikulinge. Sibona ukuthi awusozosenzele lokho esiyabe sikucela na. Ngiyamcela ke Jehova, ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo. Abanye basezinhlungwini, abanye badungekile emoyeni. Kodwa umoya wakho oyingcwele, ngamunye ngamunye lapho esikhona, singalimemeza igama lakho. Uyehla wena umoya wakho oyingcwele, usilungisele izinto. Kodwa lokhu kade sithi sizakulungisa njani, sibone sekulungile. Ngoba awehlulwa lutho wena, uNkulunkulu oyinqaba, uNkulunkulu othulisa umoya, uNkulunkulu ovala uvule izulu. Iba nathi ke Thixo omhle, ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo. Ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho, thina silandile ngemuva wena phambili. Sihlale lakhe sibusise ngegama likaJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi ngibongile la uNkulunkulu asibusise sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singene kwezemidlalo, sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Highlanders 1, Triangle United 0, Ngezi Platinum 1, Dynamo Zimbabwe 0, Chicken Inn 1, Mutare City Rovers 0, Herentals 1, ZPC Kariba 0.
Yeah. Tshombala.
Madodana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena nomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.